Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza eWashington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 9 kunhlangula 2022 ngontungami linkomo endabeni zethu lamhlanje wake waba ngumphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi unkosikazi Petronella Kagonye wedeswe isigwebo sokupika okweminyaka emithathu namuhla ngemva kokufunyanwa elecala lokuntshontsha amakhompyutha kahulumende. Umteni welunga le Citizens Coalition for Change umnumzana Langelihle Dube uthi udabukile kakhulu ngokubulawa kwakhe ngabantu abangaziwayo abamngenele endlini bamgamula ngebhemba. Amalunga e-Triple C umnumzana Tendai Biti lo Charlton Wende baxotshwe ePhalamende namuhla ngemva kokuvusa udaba lokulahlwa kwezibi eHarare olwePomona. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkantolo kamantshi namuhla yethese owake waba ngumphathi ntambo wendaba zezisebenzi unkosikazi Petronella Kagonye isigwebo sokupika okweminyaka emithathu ngemva kokumfumana elecala lokuntshontsha amakhompyutha ngamachumi amabili 20 ayephiwe izikolo zeGoromonzi South lugatsha lukahulumende olwePortruss. Kodwa umantshi wesule eminye iminyaka kulesi sigwebo wathi uzapika umnyaka owodwa olenyanga ezine. Ukagonye ubikwa wadala leli cala esalilunga lePhalamende elimela iGoromonzi South. Uba ngomunye wabake baba iziphathamandla zikahulumende asebebotshelwe amacala enkohlakalo. Sixoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Inkohlakalo ingaphela nxa ngabe umthetho ungasetshenziswa njengalokhu ungumthetho. Kungakhathalekile ukuthi umuntu usesihlalweni esingakanani alwiswe, abotshwe nxa kufanele ukuthi abotshwe, kulandelelwe ubugebengu bonke obenzakalayo. Kanti ke into enkulu kudingeka lokho esithi political will. Kudingeka abasezihlalweni eziphezulu ukuthi babe nesifiso lokuzinikela ukulwa lenkohlakalo. Ayikho leyo nto kasiyiboni, kakula mfutho kulabo abasezihlalweni. Ngakho ke nxa kungela political will into oyidingayo ikuthi kube khona abantu abasezihlalweni abazonda inkohlakalo. Khathesi kabekho labo bantu ezihlalweni, kudingakala ama-political leaders azonda inkohlakalo. Kungaba njalo yonke into iyaguquka elizweni.
Siyazi ukuthi abantu abaningi bakhala ngenkohlakalo elizweni, kodwa izehlakalo ezinje kanye lokubotshwa kwezinye iziphathamandla esesike sakubona akuvezi yini ukuthi ngempela uhulumende uzimisele ukulwisana lenkohlakalo?
Kuncane kakhulu lokho okwenzakeleyo nxa uqathanisa lobusela obukhona elizweni. Ubusela bukhulu bungange sihlabathi solwandle, kodwa okwenzakeleyo ukuthi kubotshwe umuntu agwetshwe oyedwa asingeke sithi thina kuyinto esiluphawu lokuthi laba abasezihlalweni bazinikele ukulwa lobugebengu. Hayi, ngokunye nje abakwenzileyo lapha lalaphana okuthi kubonakale sengathi balwa lobugebengu, kodwa bona yibo abayizigebengu abaphezulu, abatshotshela ilizwe, abebela ilizwe imali. Ngakho-ke abantu baqondile ukuthi ubusela kabulwiswa, inkohlakalo kayilwiswa kuleli lizwe, kodwa iyavikelwa, isaqhubeka ivikelwa lanxa oyedwa phakathi kwabaningi abayizigidigidi abebayo ebotshiwe wagwetshwa.
Iyona inkohlakalo Ncube ingaqedwa njani elizweni ngokubona kwakho?
Ngabe lokho abakwenzileyo bakwenza kuye wonke umuntu kungakhathalekile ukuthi ulasiphi isihlalo, bakwenze kuso sonke isikhathi, ngabe mhlambe inkohlakalo iyehlile? kodwa banenge abantu abebayo elizweni abatshontshela abantu abalokho besezihlalweni bengaboshwa ukubotshwa kwakhe kakutsho ukuthi sekulokukhuthalela ukulwisa inkohlakalo kuyinto nje enziwe yodwa laphana abantu banenge kakhulu abebayo banenge abantu abatshontshela ilizwe abadiliza ilizwe ngobusela kodwa lokho bengaphandle
umnumzana efidlela ncube yingcwethi kwezombusaswe isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi ukuvalelwa kukakagonye kuveza sobala ukuthi uhulumende uzimisele ukulwisana lenkohlakalo kolunye udaba olufanayo ugatsha lweZimbabwe Anti-Corruption Commission namuhla lubophe isithunywa senkantolo ye High Court usheriff umnumzana Macduff Madega lumethesa amacala enkohlakalo iziphathamandla zebandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Tendai Biti lomnumzana Charlton Wende baxotshiwe edale lephalamende namuhla ngemva kokuvusa udaba lwePomona besithi iphalamende kumele ikhulume ngalo lolu daba ngolwesivumelwano esenziwa ikansili yeHarare lenkampani yeGeogenics BV yona ekhokhelwa ngumnumzana Delish Nguaya esokuthi linkampani ibe yiyo ebutha izibi kuleli dolobho iningi liyasisola lesi sivumelwano lisithi salotsha kungalandelwanga umthetho kanti le kansili ihlawula imali eningi kakhulu ubiti utshele iStudio 7 ukuthi bazaqhubeka beququzela ukuthi iphalamende ikhulume ngalolu daba lanxa nje bexotshiwe bavinjwa ephalamende namuhla umteni welunga le-Citizens Coalition for Change umnumzana Langelihle Dube uthi udabukile kakhulu ngokubulawa kwakhe ngabantu abangaziwayo abamngenele endlini bamgamula kubika u-Anastasia Ndlofu
uDube ungenelwe ngamajaha amane endlini yakhe elobhengula wesi kobulawayo amgamula ngebhemba esithi afuna imali aphinde ahlukuluzwa umkakhe labantwana asethatha amadola emelika aphansi kwangamachumi amabili lanhlanu i-US $25 lomakhale khukhwini abaleka umkakhe unkosikazi nobukhosi Dube uchasisa okunengi
around half one maybe then sezwa nje umnyango sethi kwa so yena umdala wasephuma uthethi wayefunga ucheck ukuthi kwenzakalani ngoba vele sasingacabanga ukuthi kungabe kunjani so ekuphumeni kwakhe uthethi wahlatsha isihande esigebenga lazo zongena emnyango sahleza kuqala nje khonapho komlwisa
isikhulumi samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi basaphenya kodwa udadewabo kamufi uChristine Dube uthi abaphathekanga kuhle ngendlela amapholisa aphethe ngayo lolu daba umakhelwane unkosikazi Sylvia Makota yena uthi ukhala labomdeni esona njalo lebandla le-CCC
kungindisiwo usungu kakhulu kuthi kathi kuleli lizwe sizahlala njani futhi ngiyabona ukuthi kusiko kwelu kuzinto linabepathi hhayi mina kuyangithinda kakhulu
ukhansila kaward 14 umnumzana Phineas Ndlovu uthe uDube ube ngumuntu wabantu
sisebenzile ibindawo yethu yemhlangano le yindawo yethu yemhlangano engizibuzayo lamhla ukuthi kambe nxa sifisa ukungena emhlangano sizaqonda ngapi
lanxa abanye becabangela ukuthi lolu kungaba ludaba lobugebengu nje abanye bathi kungaba lesandla semfene njengoba sokulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo omunye wabalombono lo ngolwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele.
Ngoba uDube obesaziwa kwana lelunga le-CC njalo obelikhuthele kakhulu ibandla lakhe. Sikunase singasazi ukubana ukubulawa lokhu ukubulawa nje ukubona uhlaselwe izigebenga kumbe njalo kwesandla semfene phakathi.
Isikhulumi sebandla le-CC sibobulawayo uMnumzana Sweden Chirodza uthi sekuyimvama ukubulawa kwamalunga abo ababulali bethatha izinto ezingatsho lutho. Kodwa ilunga leZanu PF uMnumzana Believe Gawule uthi abantu kumele bekele amapholisa aphenye ukuze kuphume iqiniso, hathi ukugijimela ukukhombana ngeminwe.
Xa umuntu ephethe wafa sokuthiwa ubulewe ngayezomba ngazo, hayi akucubungulisise kuhle ukuthi umuntu lo ubulewe yini.
Ibandla le-CCC lithi uDube uzancwatshelwa emzini wakhe esigodini ku-Ward 5 emlomo lihoto ngomgqibelo. Uthiye umkakhe labantwana abahlanu kanye labazukulu ababili. Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngokwenzakala eMathebeleland North uMnumzana Richard Moyo uthi asisemaphethelweni amalungiselelo okuhlalisa kutsha izakhamizi zeBhinga ezizasuswa sokusakhiwa idamu leGwayisha ngani. Uthi uhlelo lolu luzathola imali yakuqala efika kumadola emelika izigidi ezimbili i-2 million kunsukwana ezilandelayo. Umoyo utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi bazimisele njengohulumende ukusebenza lo muntu wonke othinteka kulolu hlelo njalo baluqhuba ngemfanelo.
The first batch iyarelease anytime soon, 2 million United States to down down with cars ukulungisela kube lungiselwe umhlimizamo.
Bona basuswa nini? Basuswa kungakakhiwa imizi yabo isilungile.
Kuyakhiwa idemu alikabhulokhwa ukuthi libamba amanzi ukuthi kuku-affecta abantu. Amanzi angaze bekhona abedlula ngaphansi. Akukabhulokhwa ngoba lokhu idamu lokhu lisayakhiwa alikapheli, but on the process lisayakhiwa kulungiselelwa bonabo abantu ukuthi belokhu ze behlaliswe kuhle. Asozo libhulokhwe idamu abantu imizi yabo ingakapheli ukuyakhiwa.
Sike sakhuluma lenhlanganiso ezizimeleyo ezithi sezilibhalele njengohulumende ukuthi lizinxuse lazosebenzelani ukwenza ukuthi lazo zilixwayise njengama-stakeholders. Inanzelelwa ukuthi liyalandela iziqondiso ze-United Nations lakho konke konke nxa abantu besusa. Lithini ngalokho?
Ah, okay, yes. Akuright, ababhale bebhale bengabisa kuhulumende. Akula problem. Obviously, uhulumende ufuna ukusebenza le ngatsha zonke ezifisa ukusebenza la.
Ye, kodwa i-master plan liyana uMnumzana Masuka abekhuluma ngayo. Selilayo, selibonile ukuthi ngempela kuzaqhutshwa ngemfanelo.
Master plan isikhona, ikhona isiredi. Because of shortage of ama resources, sometimes kuphuza ukurelease ama-funds, but idamu liyaphela. Ngoba kuyasetshenzwa ku-ground kubhizi.
Sikhangele
sikhona ngale kuthiwa kuyasetshenzwa.
Umhlangano ebelilawo kuyini okunye livumelane khona?
Ya, sivumelane kakhulu khona okwathi siwaredi ngakhonokho okwezakhamuzi ukuthi ama-funds ukuthi e-releasewe masinyana ukuthi kuyeqasa kulokho, but ama-site everything seku-identify lapho abantu abazakuya khona bayakhelwa khona imizi yabo befakelwe la manzi everything khona ngahle.
Lo ngumnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala esigabeni seMathebeleland North. Siphinde saxoxa njalo lo meli weBhinga North ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sfanda. Yena othi bahlala phansi lezakhamizi baloba ugwalo lokuthi bafuna uhlelo lolu luqhutshwe njani ngoba kungakacaci.
Uhulumende akakatsho ukuthi yena ndlela bani ayayisebenzisa ekukhipheni abantu njalo esiyabahlalisa njani. Yebo, sibonile bathi siyakwakha izindlu, ama-standard houses, standard homes, but njengokutsho kwakhe uminister ukuthi khona kungikhona ezabuya ku-ground ukuthi ezehlangana labantu. lokho esukubale emaphepheni thina sikuthi hayi ngokwamaphepheni okuyikho uhulumende uzabuya uzakwehla ezohlangana labantu into engiyaziyo ukuthi ama communities are affected afana labo lubimbi 2 vele kule position paper ekhona eyiyo eyakwenza ukuthi nxa uhulumende ebuya esithi hayi sesibuya lapha sesenza lokho sithi thinayi thina okwethu esukuletha etafuleni yilokho so yikho esikukhangelele ukuthi yikho kuyakwenzakala asilindelelanga njalo kasikhangelelanga ukuthi uhulumende angazokwenza lokho angajayele ukukwenza uphoyi kubuya nje ethi ebantwini phumani nambona ukuthi angakwenza lokho especially sikhuluma ngabantu asebekhitshwe kusukusela ngabo 1946 sebekhitshwe kwaze kwaba kahlanu bekhitshwa kwenye indawo besiyafakwa kwenye bekhitshwa kwenye besiyafakwa kwenye ngibona ngani you see i history yona le ayisiphathi kuhle so ke siza senza ukuthi lathi njengoba sesithe sesilungisele lokuthi sesine position paper yethu nxa uhulumende ebuya ke sesiyaxoxa sibonisana ukuthi uhanjwa njani phambili ngibona ngani yikho engakutsho
liyake lixoxisane lo uhulumende ngalolu daka labanye abaphatheke ngalo ama stakeholders
hayi uhulumende njengoba ngichilo bese ngakaqalisi ukukhulumisana laye kodwa hayi thina emakhaya siyahlala phansi siyakhulumisana njengoba ngijila ukuthi sesine position paper ayiphumanga nje emntwini oyedwa yaphuma ebantwini izakhamizi zonke 576 homesteads eziyakhitshwa phakathina kwelubimbi uhulumende siyakwazi ukuthi uhulumende lo esilaye ingxenye yama protocols amanengi imithetho ebamba mhlawumbe uhulumende wonke ukuthi ufuze eziphathe njani nxa kuthe kwaba lento enjengaleyi kanye lemithetho yethu ekhona khona phelizweni ekhuluma ngokuthi khona amalungelo abantu ukuthi behlale endaweni ami njani kanye lokuthi nxa bekhitshwa kuyini okufuze bekuthole sikhangelele ukuthi lokho uhulumende uza kulandelela ngaleyo ndlela ke lathi njengabameli sikhangele sivula amehlo sikhangele ukuthi sibone ukuthi kuyini khathi esuhulumende akwenzayo lapho kungani khona kuyaba nestep nje embi uzabona lathi sesikhona sesingenela khonapho but nxa sisahambisana kuhle njengoba sizamamukela hayi akulalutho olubi ngoba into enkulu esiyidingayo ukuthi nje kuphela amalungelo abantu ahlonitshiwe na
umnumzana Prince Dubeko Sipanda umela iPinga North ePhalamende njalo engowebandla leTRCC Kulife Talk asihluzeni bomama namuhla sixoxa ngenkinga ezibhekane labesifazana ngalesi sikhathi sobonakala kumnotho. Uphenyo olwenziwe yi-Afrobarometer oluveze ukuthi abantu abayisilinganiso samashumi edlula isikhombisa 72% bathi ilizwe lisendleleni engayisiyo soluphehle inkulumompikiswano. Lolu phenyo luthi njalo abantu abayi 51% bayamethemba umongameli Emmerson Mnangagwa. Lofumane njalo ukuthi abantu abasekela iZANU PF baku 44% kuthi abasekela iTRCC baku 42%. Iningi lithi kalisudiseki njalo ngendlela uhulumende aphethe ngayo umnotho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga leTRCC umnumzana Bednico Pepe endawonye lelunga leZANU PF umnumzana Joseph Chuma. Onguye osungula lingxoxo
umkhonomo welizwe lethu abangamkhishini njengoba nje i-economy yamazwe lonke ingabangamuhle nxa ulandelela into zamabhizinisi nama-financial reports uzakuthola ukubana amazwe amaningi ngigoqela o-Britain nabo-America for the first time batshawe yi-inflation enye abangaze beyibone fose iminyaka eminingi isibe eminye engadlula izinto up to 40 to 50 years kuyimpumela yokudlangulobu obutholakala e-Ukraine nase-Russia ngakho-ke nxa ukhangelo zinto njalo uyakubona ukuthi vele izinto azivilazimanga kahle ngempela Elilagini ngaba futhi kuhle kube nzima njalo kusiwa nzima ngendaba naleyana ukuthi thina ngaba njengelizwe asilawo amathuba okuthi sithole lokhu esibiza ngolimi lwesikhiwa kodwa ama-lines of credit ayezithi yona umkoromo welizwe uhambe ngendlela engani ingconywana. So konke lokwana vele kuyadeniseni bona into ezilethi nzima. Mina njengomuntu le angicelanga ufuna ukubala kakhulu izindlela ezizamabarometer lamabarometer.
Baba Pepe ngize kuwe, ithi i-Afro Barometer abantu 51% bathemba ubaba uMnangagwa umongameli, kanti i-72% ithi ilizwe lisendleleni embi kaliphathwanga kuhle. Kungenze kanjani ukuthi abantu abaningi bathembe umholi ubaba uMnangagwa kodwa ngakolunye uhlangothi besithi ilizwe lisendleleni embi?
Ngakhosi ukuthi ke eZimbabwe lapha ke sinama provinces angu-10. Ma provinces angu-10 akhona ama provinces okulokulo kwesaba esikwazi ukuthi kwavele kwasukela ngesikhathi sikaMgabe. So abantu abangabekuzwa umuntu abangamaziyo usobala ukuthi bazakhuluma behambelana nalo osekuhlalweni kaJesu ngoba babe bele lokho kuthiwa yi-living experience abalayo ngokwesaba abahlala kikho emakhaya ikakhulu. Kuyabonakala ukuthi kungenzakala ukuthi abantu abaningi ke bathi 51% bathi bona hayi umongameli uright. Kodwa kunani lwaneli le 51% ungathi kuthi mhlawumbe 10-20% nabantu ababe besithi hayi uright ngokwesaba, hatshi ukuthi babe bekutsho ngoba kuvela ezinhliziyweni zabo lakaba bakubonayo. Leto kwesibili okwe-72% baqinisile sibile ukuthi abantu abayi-72% babalaba interviewer ukuthi izinto kazimanga kuhle eZimbabwe. Sikhuluma kunjenje ungakhangela ke imali yeZimbabwe iqathaniswa leya kwamanye amazwe ihlezi ihamba isiyakhuphuka isiya phezulu malanga wonke mihla yonke. Khonokhana kodwa kuyatshengisa ukuthi kukhona ukungahambi kuhle.
Baba Chuma, ithi njalo i-Afro Barometer abantu abasekela ibandla lenu lezanu PF bayisilinganiso se-44%, kuthi abasekela i-Citizens Coalition for Change bayi-42%. Okungangokuthi ngutshikilo bhanqa lapha, kakulethusi yini lokhu kuyiwa kukhetho luka-2023?
Well, akula nto ethusayo ngaloko okukhulunywa njengoba ngilishilo mina ngathi khona kanenginengi mina vele angisho umuntu odala ukukhangela kakhulu into le ekhulunywa ngamabarometer lawo. Mina ngijalo uba ngumuntu ofuna ukukhangela kuground ukuthi na kuhamba njani ku-10. Ukufala khona kwade kufunywa ngumfowethu kanti lapha uBhebhe sithi bona abantu abaningi bayayisaba ukukhuluma. Uyabona into yakhona iyaziphikisa yodwa ngoba uzanga ukuthi 51% bade khona basekela umongameli uMnangagwa, then bethi ka-72% bade hayi ilingi lihamba kuye. So i-72% leyo iyabe ingasayesabi na ukuthi ikhulume into enjalo yini esingayithi sort of under i-system, under i-government. Abantu sebekhululekile ukuzikhulumela abawufunayo ngoba umbuzo lo okwaMnangagwa ubuye ujingile uguqukile kunalowo mbuso wawukhona okwababa uMgabe. Ngiyakhumbula kudala abantu ngombuso wabaUmgabe bawusaziwa ukuthi ukuthi ukhulume ngezamto ukhuluma ngobaba uMgabe. Umuntu abehlezi naye vele usebhawa kwaba uyalungela amashuti umuntu eseceleni wabana kanti ngeke usebenza khona ngale uzabona sezi ukhaleni. Kwathethi lo okhona uyavumela ukuthi abantu bazikhulumele mtando ehlonge ungathethi izinto yobona ngokuthethisa noma izimo emzini wakho. Nxa umntwana ekhuluma ekhale ngezinto mhlawumbe ezingahambi kahle emzini ekhuluma kuhle uyamlalela phela. Kodwa angaqasa uthuthi inhlamba fasi inhlamba ngabe ibhandi iyaphuma phela induku ziyaphuma phela lapho kushova kube ngokuni ngoba vele nje umthetho wangibona wenature unjani.
Baba Pepe Nxasi, khangela umnotho lapha, abantu abaningi bathwele nzima ngoba umnotho uyadilika. Sikhuluma nje idola leZimbabwe ligugudeka mihla lamalanga, kanti le ntengo yezinto layo iyayikhuphuka. Kodwa umphathi ntambo wezemali ubaba uMthuli Ncube uthi umnotho uyathuthuka. Sibone izolo ekhuluma lephephandaba leNewsday sithi yena vese zwakarongeka, okutsho ukuthi konke kuqoqekile nxa sikhangela ezenotho. Ungathini ngalokho?
Ngamiri ungakhohlwa ukuthi ilizwe leZimbabwe kalibuswa njengamanye amazwe in a democratic process. Ilizwe leZimbabwe kungasitho ukuthi lithakule mpuswa yi-cabinet ye-executive kuphela. But i-cabinet ye-executive kuhlala yibo abenza ama-decisions. Ama-decisions eZimbabwe enziwa ku-ZANU-PF Politburo. So lokho okukhulunywa ngumthuli kayisithi ukuthi layo ukhuluma into ayaziyo aleshiwa layo akhuluma ngoba ula uyibalile uqeqeshile kiyo kodwa ukhuluma ke lokho okuthiwa yikudefenda iposition yepolitbiro.
Umnumzana Bednego Pepe ngowebandla le-Citizens Coalition for Change ubexoxa ke lapho endawonye lelunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma. Kwezemidlalo lamhlanje libhuqwe kabuhlungu iqembu leZimbabwe cricketer yizethekeli zaseAfghanistan emdlalweni oqhutshwe namuhla. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe laziwa ngegama elithi Chevrons linqotshwe ngeleAfghanistan ngama-wickets amane emdlalweni wesithathu njalo ngokugcina ohlobo lwe-One Day International enkundleni yeHarare Sports Club namhla. Le mpumela itsho ukuba iqembu leAfghanistan linqobe leZimbabwe nge-3-0 nxa kuhlanganiswa impumela yemidlalo emithathu yedlalo yilawa maqembu. Wawucubungula umdlalo kakhilikithi uDumi Praise Dlakama uthi kuza kuba nzima ukuba iqembu leZimbabwe liyedlala kumncintiswano wezwe zomhlaba nxa lingaqhubeka lidlala kanje.
Iqembu lama-Chevrons elizitshengiselela ukuthi alizilungiselelanga ukuthi liye ku-Cricket World Cup eka 2023 ezadlale India emveni kokunqotshwa khona ekhaya iAfghanistan nge-3-0 kube yiseries whitewash. I-Afghanistan liqembu lisacathulayo emdlalweni wekhilikithi kodwa nxa lizabuya lizoyangisa ke ama-Chevrons kusho ukuthi asewile njalo ukuthi bazame ukuthi besithi bazahamba ku-Cricket World Cup ka-2023 nje sokuzaba isifiso.
Imidlalo ye-One Day International yesetshenziswa yinhlanganiso ye-International Cricket Council ukudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni lase-India ngomnyaka ozayo. Amaqembu akuzinga laphezulu emdlalweni kakhilikithi emhlabeni jikelele adlala ku-Super League yemidlalo ye-ODI njalo iqembu eliyabe linqobile lithola imiklomelo elitshumi. Umdlalo ungayekela ukufika komlindi uyacina womabili amaqembu athola imiklomelo emihlanu kuthi iqembu elinqotshiweyo lithole ngitsho lowodwa umklomelo. Iqembu laseZimbabwe kwakathe silile imiklomelo ngama-35 ngemva kwemidlalo elithumi lanhlanu. UDlakama uthi kuzamele iqembu lama-Chevrons libunjwe kakutsha ngoba livele amathuba lo okuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba esencedwe kakhulu.
Okwamanje-ke sebengazama ukuthi balungiselele u-2027 bekhangeleke kwabancane bona labo esesibabona abanjengabo Ernest Masuko, Ainsley Ndlovu labo Madebere oBlessing Mzarabane yena ojike kakuhle kule series okunguye nje esingathi silver lining out of yonke i-series le ngoba ama-Chevrons kukho konke kujikeni lasekuchayeni vele abatshengezelanga ukuthi baseduze le-Afghanistan kube yi-outclass.
Amaqembu azaphutsha imidlalo ye-Super League ezindaweni eziyi-9 eziphezu kwengalane azathola ilungelo lokuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni lase-India ngomnyaka ozayo. Lawo azaphutsha engaphansi kwendawo ye-9 azaxegwa lamaqembu amahlanu abizwa ngokuthi ngama-Associate Nations njalo azadibana kumncintiswano obizwa ngokuthi ICC Men's Cricket World Cup Qualifier lapho kuzatholakala khona amaqembu amabili lawo aza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba kwele India. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji, siziphethe ngebezihamba phambili. Owake waba ngumphathintambo wendaba zezisebenzi unkosikazi Petronella Kagonye wetheswe isigwebo sokupika okweminyaka emithathu ngemva kokufunyanwa yinkantolo elecala lokutshontsha amakhompyutha kahulumende angama-20. Umdeni welunga le-Citizens Coalition for Change umnumzana Langelihle Dube uthi udabukile ngokubulawa kwakhe ngabantu abamngenele endlini bamgamula ngebhemba. Amalunga e-CCC umnumzana Tendai Biti loCharlton Wende baxotshwe ePhalamende namuhla ngemva kokuvusa udaba lokulahlwa kwezibi eHarare olwePomona. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungami Linkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.